Okuqala siyabonga abantu abavothela iCCC elizweni lonke benza ukuthi ukutshontsha kwamavoti levote buying le-intimidation kwehluleke. Lokho siyakubonga sibili ngenxa yokuthi konke kutshengisa ukuthi abantu baba nezibindi bama bezimisele. Njalo sifuna ukubonga abantu beZimbabwe abame lathi sibona ngani iZEC ifanele ukuthi iqotshwe sibili ngoba hayi umsebenzi ayiwazi. Sibona abafa olutsha intanga abafuna ama birth certificate, abafuna izithupha babencitshwa. Singaya kuma wards la kuma constituency sasibona abanye abantu bephonga ukukhutshwa besiyafakwa kwezinye indawo benga-applyanga ukuthi sebe-transfer. Sibuhlungu ngoba noma siwinile indawo eziningi isiwine nzima at all odds ngoba sisebenze nzima sibone ukuthi kodwa kulamanye ama-polling station angekho emthethweni, kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki sibona sisazi ukuthi ngama-CIO. Konke lokhu kuba nzima ngapha emandebeleni north, kakhulu emandebeleni north echolocho sawina, but into ekhona abantu labana abahlukumezwa kakhulu yigukurawundi lanamhla lokhu besesaba ukubulawa ngoba ekucholocho abantu abaningi babulawa. Sibona njalo ukuthi izanu khona ngale tsholotsho yasebenzisa ukwethusela, yasebenzisa i-history yokuthi abantu bazakufa njengegugurawundi. Baphinda basebenzisa esithi ukuthenga abantu njengoba lalibona kobulawayo bavuka singakavoti besipha impuphu abantu bonke, hhayi abantu bazithathela impuphu bazidlela. Ebhinga lakho bapha amabhasikili lezikebhe besipha abantu izimali amadonga athatha azidlela. Yikho-ke siqonqosela ukuthi izeki kayiguqulwe yenze overhaul, hhayi ukumalezano, ngoba lokhu kungadala impi enkulu i-civil unrest kungaba kungenzeka ngo-2023. Yikho-ke sithanda ukubonga abantu bakithi. Sixwayise kakhulu amapholisa ukuthi amapholisa kaso extension yezanu ngabatwa bethu abasebenzela isizwe, labo banganqabeli abantu ngoba siyakwazi amapholisa edivala indawo eziningi ePworth, eMarondera, eBhinga, leTsholotsho. Sasoko sivalwa, yikho ukhampeni akwethu azange ihambe kuhle, kodwa siyabonga uNkulunkulu labantu abasincedisa.